umbono wakhe nxa kuyiwo lona lo okuthi iZimbabwe kumele ukuthi siye kuZimbabwean dollar, mina ngiyavumelana naye ngoba phela simphe umsebenzi lo thina ukuthi khona zama ukuthi asilungisele umkhonomi wethu. And kakho omunye umuntu engimbona sivele qualified mina nje ukwenza i-research yami engiyenzileyo ngayo uMthuli Ncube ukuthi engasikhipha kulolu dube sikilo. Ngombono wakhe yena sibili le research esengiyibalile lokho akuthoyo kuyabe ku-right sibili ngoba i-bond siyayibona ukuthi ekuqaliseni yaqala kuthiwa i-bond note izafanana kanye equivalence yayo le US dollar kodwa sesiyibonile phela kathesi i-bond ukuthi it's almost 1:2 kathesi lapha kuma-black markets yabo.
Ye, kodwa ngasikhangela ke kulabantu abanye abathi bayisaba ukuthi idola liphenduke eZimbabwe ngoba bakhumbula imali yana babeyithola ngamabhara leya ungathi nangakhonokho.
Kulikho khona okuengikutshoyo ukuthi uyabona uku-adjusta vele from one economic condition usiya kweyinye kuza letha ubuhlungu sivile kodwa into esingayaziyo leyo ukuthi kuzaba yibuhlungu yini. Kumele sithendele kuye umnumzana uMthuli Ncube ukuthi njengoba izinto lezi yena wazifundela engiyingcwethi kizo ukuthi yonke nje into angabe ezama ukuthi ayirekommende ukuthi khona sizame ukuthi siphume kulolu dube sikilo, kumele sizame ukuthi simsekele, you know, ayikhona ukuthi sibe simphikisa ngani thina isingcwethi kuzo into ze-economy lezi. Uyabona mnumzana Thusi.